Kulamakhansela aseHarare uIan Makoni labanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaxotshwe ngayo ephathini kayisondlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaxotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo. Indaba yangkhona iyazwakala kusasa ngo-2. Thina sithi hayi, nxa kuwukuthi iphathi isixotshile, njalo suchallenje ukuthi suxotshwe njani, ibhiza selagijima because ukuxotshwa ngoba le vacancy seziyadeclare. So it's an argument emthethweni esithi it has been overtaken by event ngoba ivacancy ya declare i-election is due, so baphuza ukukwenza lokho.
Singathi-ke indaba yabo Ostalos Ziba labanye imi ngaphi komanje?
Sesifayilile njalo amanye amaphepha akhangela o-MP, ama-senators, lama-councils asebenzisa ibizo elithi CCC ukungena kunomination. So sesifayilile amaphepha ukuthi hayi bona abakafuzanga amabizo ababe khona ku-ballot paper njengokwayenzakala kulani ama-first records ayenzakalayo. So in short ukuthi i-litigation yona ngokwayo sesikhuluma iqiniso in this particular case or cases ayisonto engancedisa. Into engancedisa ukuthi abantu bephathinye bahlale phansi balungisise ama-differences, kodwa uzathola ukuthi abantu babe enjoya kulabanye ababa ngama-casualties belokhu beqotshwe ephathini kusenza kusenza kusebanjalo.